Siyabonga cha Helidala, Chris Kande, lo Sandra Nyaira, le chona njani makaya, yikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 ngoMbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Umkhosi le usukumebuhle le 16 years singazake sama ukwenza sikumebuhle kakhulu. Sanxusa njalo abakahulumende, i-deputy minister owezenhlelo ezemedia le-broadcasting services Thuba Mandlandlela ukuthi azohlanyela isihlahla.
Umdlalo we-Inxusa Festival oqalise ngolwesibili kuyona le iviki e-Amakhosi Cultural Center koBulawayo waphela namhla ntambama ubikwa uphumelele.
Besebenza ebandleni, esebenza nabanye sibaningi engasiyo yedwa. Uqinisile sibili, ubesebenza kuhle esekel leadership njengoba usitsho, kodwa akusoze kuliphambanise kakhulu ibandla ngenxa yokuthi bakhona abanye abanjengaye abakhona ekukheni abasocela besenza umsebenzi.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi ukuchiya isikhundla kwesikhulumeli salo koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu akusoze kuliphambanise. Inhlanganiso yenguqu ezifa izakhetha inkokheli entsha kusasa kukhetho oluzaqhutshelwa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Abaqoqe umdlalo we-Inxusa Festival oqalise ngolwesibili kuyona le iviki e-Amakhosi Cultural Center koBulawayo waphela namhla ntambama bathi uphumelele kakhulu njalo ugqitshwe okwalonyaka ngemidlalo yezifundo ezivela emakolitshini achiyeneyo elizweni lakuzwekazi le-Afrika. Umkhosi lo wagcina ukunanzwa ngomnyaka ka-1999 ngenxa yokubhidlika komnotho. Umqondisi we-Amakhosi Cultural Center umnumzana Khonti Mhlanga uthi umsekeli kamphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Super Mandiwanzira uke wabakhona kulumbuthano njalo baxoxe ngokunengi okungavuselela imidlalo yokuzithokozisa.
Besihlangana-ke ekuseni yonke sizama ukuthi sikhangele ukuthi singafika ibunda elitsha elani lemidlalo silubhekise ngaphi njengoba sesivuselele inxusa Theatre Festival. Sase sikubona-ke kufanele sihlale phansi sibone ukuthi lo mdlalo sesiwugqiba sikhangele ngaphi sisebenzise lubhekise ngaphi. Sesisuka lapho sabukela umdlalo owabantwana abeminda akade bebuya bezositshengisa ukuthi bona benzani esikolo sabo, njalo sithanda ukuthi abama-university babakhombise ukuthi ngoba abantwana abaningi abathanda imidlalo le besesikolo bagcina belahleka sebesiya kwenza ezinye izinto ezingaso imidlalo e-university ngoba bengazi ukuthi kulama-degree ale midlalo. Yikho-ke saxoxa labo izolo, sixoxa labo ematopo nga-university inye ngayinye yakhuluma ukuthi abantwana badingani ukuthi bangene. Sile university yeZambia, i-university yeBotswana, i-university yeChinoyi, i-university yeTrade Zimbabwe, i-university yeLibani, i-university yeMidland State University yeGweru, and zonke lezi bezikhuluma labantwana zibatshengisa ukuthi yini abangabe abazoyifunda. Khathesi nje ihola lesine silinde ukuthi sihlangane sibone umdlalo weMtare Polytech, sibone njalo lo mdlalo weLupane State University, ukuthi ntambama sibone umdlalo we-Hillside Teachers College, esokusithi sibone lo mdlalo weqembu elivelela e-Wanda lona elenza i-theatre professional. Umkhosi le usukumebuhle le 16 years singazake sama ukwenza sikumebuhle kakhulu. Sanxusa njalo abakahulumende, i-deputy minister owezenhlelo ezemedia le-broadcasting services Thuba Mandlandlela ukuthi azohlanyela isihlahla esemvumila esimela lo msebenzi ngoxwe kabanzi ngokuthi bona njengabohulumende babona ukuthi i-arts industry le bazongayishiza ngani.
Lisikhombise ngamafitshane injongo yenxusa festival le.
Injongo yenxusa ukuthi sikhuthaze abatsha bakithi ukuthi benze imidlalo bakhulume ngezinganekwane lezindaba lezinhlupho lezehlakalo zabantu bezwe labo lezwe le-Afrika bakhulise leyo mdlalo bakhulise lezo zingoma okwedlula ukukhulisa ezivela kwamanye amazwe ezizweni engasoze Afrika.
Lo ngumnumzana Khonti Mhlanga, umqondisi we-Amakhosi Cultural Center. Ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Lithiye indlebe kusasa lizwe njalo uMhlanga ekhuluma ngokungalinganiswa kwamathuba abaculi labadlali abadabuka eMathebeleland kanye lakobulawayo. Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi ukuthiya isikhundla kwesikhulumeli salo kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu akusoze kuliphazamise. UNdlovu wazise izolo ukuthi sephumile kubandla leli ngesizathu sokuthi sefuna ukukhangelana lezifundo zakhe kanye lempilo yakhe njengelunga elizimeleyo. Ukuthiya kukaNdlovu kwethuse abanye abasekeli baleli bandla abathi bebenganakaneli ngoba eyindoda ebiwuqhuba ngokuzimisela umsebenzi webandla. Kodwa umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo umnumzana Oscar Ncube uthi akusoze kubaphazamise yiloba ngayiphi indlela ukuthiya isikhundla kukaNdlovu.
Besebenza ebandleni esebenza nabanye sibaningi engasiyo yedwa. Uqinisile sibili ubesebenza kuhle esekele leadership njengoba usitsho, kodwa akusoze kuliphambanise kakhulu ibandla ngenxa yokuthi bakhona abanye abanjengaye abakhona ebandleni abasosala besenza umsebenzi.
Likhangelela ukukhetha nini omunye umuntu ozangena esikhundleni sakhe?
Inkomo asidingi ukukhetha ngoba unomsekeli u-Edwin. Ama-positions ethu wonke kunabasekeli abakhona, so asikhulume ngokukhetha kathesi. Umsebenzi uyaqhubeka nje uyaphambili. Lo kade ngumsekeli wakhe uzathatha umsebenzi nje useudede njengoba sikhuluma nje.
Izizathu aziphileyo lapho eliqhubela i-resignation letter yakhe utheni?
Uthe yena ku-personal usake amnembijana izinto zomba ngazo. Kodwa uza buya back, asikwazi ukuthi kunini kaba sokuthena. Kodwa okunye akuqambileyo yikuthi kule sikolo asenzayo khathesi.
Umnumzana Oscar Ncube ngumgcini sihlalo we-MTC kaNcube kobulawayo. Ugatsha lwezokulima luthi sokuqhamuke imikhuhlane yenkomo ezigabeni ezithi iMathebeleland South, Mashonaland West leMashonaland Central osekubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu. Lolu gatsha luthi lezi zigaba sezivaliwe ukuthi inkomo zingenelisi ukuchapha zisiya kwezinye isigaba ngoba zingathelela ezinye imikhuhlane. Umbiko ethulwe yilolu gatsha uthi ezinye njalo izigaba ezibalisa iManicaland, Maswingo leMidlands lazo zilodubo olufanayo kodwa olusakuzinga eliphansi nxa kuqathaniswa lalezi ezinye izigaba. Lumbiko uthi inani lemkhuhlane ebulala inkomo liqansile ngoba izulu line kakhulu lonyaka. Lanxa lumbiko usithi imbangela emqoka ekufeni kwenkomo lokho yekusilela kwemithi, incwadi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi imithi kayisileli kangako elizweni kodwa kusilela izisebenzi ezilolwazi lokwelapha izifuyo.
Imbangela yakhona kufanele sikhangelisise ngalindlela. Okokuqala, ukhumbule ukuthi ukuze abantu belondoloze izifuyo. Kulalokho esithi ngesikhiwa ngama veterinary practices okufanele ukuthi abantu balandele animal husbandry. So kutsho ukuthi indaba zokudibhisa, indaba zokuvaccinate inkomo, indaba njalo lozokudoza inkomo kufanele zenzakale ngesikhathi okufanele zenzakale ngaso, kungabi lokuthi abantu bayeqa isikhathi sokudipha kumbe esokuhlaba. If kungenzi kungasenzeki ke lokho yikho kubangela ukuthi xa sesifika esigabeni esinjengalesi lapho ukuthi izulu selilinenye, okwenzakalayo ukuthi even laleyo mkhuhlane esiyivikelayo ngokudoza kumbe ngokudipha kumbe ngokuhlaba ama-vaccine iyanda, komo vele zona azina immunity yakhona. So lokho kusitshengisela ukuthi kufanele silungisise indaba yama-veterinary services ethu le-animal husbandry in the country.
Ye, kodwa khona bese kunjani ngokuzwa kwakho umumo ikakhulu kwezokutholakala kwemithi yona leyo yokudibhisa lokudoza?
Ngokubona kwami i-private sector kumbe ngathi abantu bamabhizinisi labo Bulawayo labo seziningi indawo ezithengisa imithi eqondane lokugcinwa kwezifuyo. Kodwa into ekhona ukuthi i-vet services yona ngokwayo iziceceshi eziningi iziphica mfundo eziningi ebezisebenzela e-vet services kasekho elizweni. So kuphazamisa kinhlelo zikahulumende ezimayelana lokunanzelela ukuthi inkomo ziyadibha, ukuthi inkomo ziyavaccinethwa, lokuthi inkomo ziyadozwa. Ngibona ngani yinto nje ebangela ukuthi sizithole sikulesi sigaba esikiso kathesi.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLagos kwele Nigeria. Lokhe kuqhubekela phambili ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso ye-African Union le-European Union kulandela ukwala kwe-EU ukunxusa abakhokheli bamanye amazwe ukuya emhlanganweni omkhulu ozangenwa zinkokheli zamazwe angamalunga enhlanganiso zombili ngeviki ezayo. Inhlanganiso ye-AU ithi akumelanga amalunga ayo aye emhlanganweni lo njengoba kunganxuswanga omongameli abathi oweSudan, Eritrea, le-Sahrawi Arab Democratic Republic. I-African Union ikhonona njalo ngokuthi kunxuswe iziphathamandla zelizwe le-Egypt ezagenqula uhulumende owakhethwa nguZulu kwaphinda kwasala phandle njalo unkosikazi Grace Mugabe, umkamongameli weZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU ithi ukubandlulula lokho okwenziwa yi-AU akulunganga njengoba kutshengisa ukuthi bakhona abazondana labo, kube njalo lalabo abathi ngabangane babo okumele baye emhlanganweni lo ozabe ukhangela ezombusazwe lezenotho emazweni aphansi kwe-EU le-AU. Incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi okumangalisayo yikuthi i-AU ikhala ngokuthi unkosikazi Grace Mugabe kaphiwanga imvumo yokuya emhlanganweni lo lomkakhe.
Ukuqakathekile ukuthi abantu be-Africa nxa bethole isikhathi batsho ukuthi hayi lathi sinemithetho yethu, njalo nxa ufuna ukudlala lathi kufanele sisebenzise imithetho efanayo. Kodwa usupha yikho khonokho ukuthi abakhokheli be-Africa isikhathi esiningi babonakala besima baqine kakhulu nxa kukhulunywa ngobukhokheli obungaqondanga njalo obulwisanisa lokukhululeka kwabantu esingabuthi ngesikhiwa i-dictatorship. Sifisa ukuthi ngabe benza njalo lanxa indaba yangikhona ingabe ngeyomunye wabo, hatshi ukuthi bakwazi ukuthi baqinisa amakhanda nxa kuphela sokukhulunywa labanye abangaphandle kwezwekazi le-Afrika.
Ukulwisana kwabo lokhu ubona nzane kuzaphetha ngani?
Ngibona ngani mina i-EU izaphenduka ithi hayi ngcono sikhulumisane ngendlela elifuna ukuthi kukhulunyiswane ngayo. Angiboni i-EU iqinisela mina isiya phambili. Kodwa i-Afrika layo mbone ngani nxa sokuhlezi phansi sokukhulunywa kuza kuba lokudingisisa ukuthi hayi ukuthi ubudlelwano bethu buhambele busiya phambili kuhle kuzamele silungise iindaba zokungahlaliseki kwezombuso welizwe kwele-Afrika.
Nxa sisikhangeleke bakhonona abe-Afrika ngokuthi i-Sudan kube sokuyi-Eritrea le-Sahrawi Arab Democratic Republic ababizwanga khona ngale njalo lokuthi ke unkosikazi Grace Mgabe kanxuswanga ukuthi ahambe lomkakhe ubona zani kodwa abakhuluma ngakho konoko kulomsobho yini
iSaharawi Republic ilomsobho kakhulu ngoba indaba eyokuthi African Union seyavuma ukuthi lelizwe leAfrica lilizwe lifanele libe khona njalo lizo abali accreditayo iSudan ilomkhokheli wayo udubola khona bekuyimpi njalo iEurope iyaphatheka kulezi ndaba mbonakani mina kuqhakathekile ukuthi indaba esifana lezi African Union ime iqine ngazo kodwa okokuthi kuthiwa ngobunkosikazi kaPresident Mgabe kwanisa uhamba mbonani kudlala ngesikhathi lokho unkosikazi kaPresident Robert Mgabe angakwazi ukuya emasingo njalo inqedi ayesebenza labantu khona ukunceda abantu abangelandayo yokuhlala
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kweleBrithani. Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namhla wethese umtshayeli weroli eyagxoba yabulala u-Elderman Charles Mpofu isigwebo sokupika okomnyaka lengxenye. UTrust Lupondo uwavumile amacala amabili ekade ebhekane lawo elokutshayela engela layisensi lelokubulala umpofu lanxa nje ebengajonganga ukwenza lokhu i-culpable homicide ngesiNgisi. Ngalokho umantshi uthe uLupondo uzabika okomnyaka lenyanga eziyisithupha 18 months. Sixoxele egqetha lakhe umnumzana Mordecai Tonga yena othi bazaphikisa isigwebo lesi ngeviki ezayo.
Ikhawunti yokuqala ikuyi-contravening section 6-1 of the Road Traffic Act that is driving without a license. Ikhawunti leyo uwetshwe inyanga ezingu-inyanga eziyisithupha and then kukhawunti yesibili i-culpable homicide okungaba kuthiwa ukubulala umuntu ngokungananzeleli ungakhothi ungaqondanga ugwetshwe inyanga ezingu-18 thina ingqondo esilayo esinikwe njalo ngiklayenti ukuthi si-aphile against ukugwetshwa kwakhe lokhu isente yebo kambe uvumile icala kodwa isentensi le siyibona isisindo kakhulu ihambe kathana kakhulu
likhangele loko kweza nina amaphepha emthethwandaba liaphila liphikisa isigwebo asiphiweyo
khangele ukwenza lokho ngolwesibili ozayo lapho esahlangana khona nodokteni kathwa bethi nize imvumo yokuthi sikwenze lokho
Umnumzana Mordecai Tonga ligqwetha elimela uTrust Lupondo bekhuluma ecingweni le Studio 7 kobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokukhalala kwamalunga enhlanganiso ye-African Union ukuya emhlanganweni le-European Union ngoba kunganxuswanga ezinye inkokheli ze-Afrika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezemidlalo namhlanje inhlanganiso yenguqu iZimbabwe Football Association iZifa ikhangelelwe ukwenza ukhetho lokudinga inkokheli entsha oluzaqhutshelwa eHarare kusasa. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Ophethe isikhundla sokuba umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uCuthbert Dube uncintisana labagoqela okwaphatha lesi sikhundla eminyakeni eyadlilayo. UTrevor David Karelse Jule wake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Premier Soccer League kulezi ligwindi kanye lesiphathamandla seqembu elilodumo ngokusebenza labadlali abasakhulayo ele-Aces Youth Academy uNigel Munyati. Awaziwa kuyozalwa nkomoni njengoba bebane benjalo abaliswa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yeZifa bethembisa okufanayo bonke besithi bona bangakhethwa bazathuthukisa umdlalo wenguqu elizweni. Abakhankasela isikhundla sikamsekeli kamongameli ngabathi u-Elkanah Dube kanye lo-Omega Sibanda bobabili abake baba iziphathamandla zeqembu le-Highlanders. Abafuna ukuba ngamalunga ebhodi yeZifa ngabagoqela uFunga Ijiwuri, uThabengwa Hara, uBernard Gwarada, uGreatmo Mozambique kanye lowadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uJohn Pierre. Kusenjalo kulamahungahunga athi amakhansela enhlanganiso yezifamela izigaba ezijiyeneyo zelizwe okuyiwo azabe ekhetha kulolu khetho angasala ecwazimula ngoba kuvame ukuba lokusetshenziswa kwemali ukuwakhuthaza ukuba avotele umuntu othile. Ngemva kokhetho olwaba khona ngomnyaka ka-2010 amakhansela amaningi aphatheka kulolu khetho abikwa abonakala esethenge izimota okuyisitshengiselo sokuba bengabe bafumbathiswa imali. Ngolunye udabolo melana lomdlalo wenguqu iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano walonyaka we-African Confederations Cup elihawumine liseNigeria lapho eliyedlala khona leqembu lakhona le eleBayelsa United emdlalweni wehlandla lesibili lesigaba sesibili salo mncintiswano. Lo mdlalo kumele udlalwe kusasa emini kodwa imibiko ephuma kwele Nigeria ithi iziphathamandla zeqembu leBayelsa kanye lezenhlanganiso yenguqu eNigeria zidlala umacatshelana leqembu lehawumine. Lona eliqede isikhathi eside lisegcekeni lendiza mtshina khona le Nigeria kungela muntu olamukeleyo. Iqembu le-Homine linqobe le-Bayelsa nge-2-1 emdlalweni wehlandla lakuqala odlalwe ngempela viki edlileyo emagumeni koBulawayo. Kusenjalo imidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League yaqala ngensonto lapho kuzaqhutshwa khona imidlalo ye-Independence Trophy. Iqembu le-Highlanders lizadibana nele-FC Platinum enkundleni ye-Papa Fields ukuthi iqembu le-Dynamos lizadibana leqembu le-Harare City enkundleni ye-Rufaro. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to begin. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a baling comine. When I we baba, gonze magnum saba.
Go was a Friday lamhlanje sikhuluma lomculi uDJ D2X osethule ingoma evutha phe ethi batayimunu lapho akhwela ezehlele phezulu kwalabo asebebhidlize ilizwe leZimbabwe ngempilo yobuqili lobusela. UD2X ozelwe enguDarlington Spanda uthi lingoma ithandwa njengamakukisi elizweni kanye laphecheya. Uxoxa lo Benedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Insizwa ende ngabomo ebuya ibemhlotshana kanti ke lethambo layo lincane imbala. Loba kunjalo okuphuma kulumculo omdumo wehouse kungangentaba. Engomeni yakhe ethi batayimunu kusitsho ukuthi bambana umuntu. Umculo weZimbabwe uDarlington Spanda uthi uzobuhlungu nxa ebona busela ubuqili lobugebenga obenziwa yilabo abasezikhundleni kwezamabhizimusi lezombusazwe eZimbabwe. Uthi ingoma yakhe ithi bonke labo asebeguqise ilizwe ngobusela, izisebenzi ziseswele imali yomholo, kufanele bayebika ejele.
There is too much corruption. Abanye abantu they are giving themselves ama millions wama salary while least others are going for months bengatholi ama salaries wabo and all that. So mangithi batayimuni in other ways sithi kibo whoever is doing corruption makabotshwe, makajeziswe.
Uthi ingoma yakhe le ayethule konalo umnyaka wayifaka ebulenjini be-internet sebezitika ngayo abaningi e-Afrika la phecheya kolwandle. Insizwa ezelwe eWange ngo-1989 yacina isisegoli ithi kayitholi ngitsho le ndibilitshi kule ngoma kodwa ingoma yamahala ayisebenzisa ekulweni lenkohlakalo esibhilize ilizwe.
Angisoze ngithole anything at all. It's just a song engiyibhale ngoba ngithanda ukuthi mhlawumbe mangingacula nge-corruption izinto zingashintsha elizweni. Abantu benga-understand, abantu benga-act at all.
UD2X uthi kwamanje usekhulumisane le-TMG Records eseHarare bavumelana ukuthi linkampani yezemiculo izayimemethekisa iZimbabwe yonke lingoma. Lensizwa ke kayisafinyele esihlathini kwezomculo. uqale ukucula kudala ngo-2003 ingoma esezisegameni lakhe zibalisa uJackpot, Shonapi, We Are Taking Over lezinye. Okwamanje utuphakathi kokupheka idlalade lakhe lakuqala igcweleyo ethi liza kuthi nxa lisethulwa ekupheleni komnyaka lidle uBhedu.
I-album yami le uG29 ngiyayidropa ngo-September. I-Tribal House izobe mfichara namanye ama-artist, izoba inama-tracks awu-12 and I'm looking forward to ukuthi abantu bazojayiva kakhulu ngoba vele ingoma zakhona ziyabulala shem.
U-D2X umomotheka isihlathi sisekelane lendlebe nxa ikhuluma ngekusasa lakhe. Uthi ufuna ukuba ngumculi odumileyo njalo olusizo kakhulu kubaculi abasacathulayo. Ufuna ukwethula amavidiyo azadlalwa ngitsho laphetsheya. Kubalandeli bakhe uthi uzangena emagcekeni lasemkotweni ehamba ebathokozisa zonke indawo lapho abatholakala khona. Okwamanje uthi kulabo abafuna le ekhuza amasela, ngena ebulenjini beintanethi kusoundcloud.com/d2xmusic/batayemunu kumbe uye kukhasi lakhe leFacebook egameni elithi Dales Saibis uzidike ngalobunandi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo obekhuluma obezethulela uhlelo Woza Friday, ingoma emnandi kakhulu batayimunu. Sibuyele kwezemidlalo sikhangele ukhetho lwezifa kusasa. Ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Khadebe uthi akwaziwa ihoza lankomoni.
Ukhetho lwezifa kumele silunanzelele ukubana kalulula ngoba lokho wena ongakunikeza abantu kumbeni ukunikeza intatheli zezindaba akutsho ukubana yikho kuzakwenza ukubana unqobe ukhetho lwezifa. Ukhetho lwezifa kumele lunazilele ukubana labo abakhethayo ngama-councillors okwakathe sike saqala sisizwe ngathi bangu-52 kwabuya sezwe ngathi bangu-59 sabuya sezwe ngathi bangu-62. So ma ukukhangele indaba ikhona phana kuma-councillors kuba lula emuntwini oseke wasebenza lalawa ma-councillors kumbeni oke waba lesikhathi eside esebenza lawa ama-councillors lawa ukuze ekwanise ukubana ebayenze lokhu esingathi ngesilungu ukubaconvinsa ukuze beze bekuvotele. Ngakho-ke ayisiko-ke esingathi ukupresenta i-manifesto yakho kumidiya kumbeni ku-general public yeZimbabwe kodwa ikukhonvinsa ama-councillors lawa. Ngakho-ke ukuthi ube lakho ukubana uthi ngulo ozanqoba kusuka kube nzima ngoba sokusiya ngokuthi yena lo umuntu ama-councillors lawa ubakhonvinse okunganani ukuze beqhubele phambili bemvotele.
Lobe kungumnumzana muzi wethu Khadebe ingcwethi kwezemidlalo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Azibe wope makamu ango, wane loko la mfanje zihlobo istandegayo, olivalelisayo nguntunga milinkomo ngili chia ku Studio 7 Live Talk, olebelo busuko buhle.